Siyabonga babagande labalaleli umphumela okhetho kawutshengiseli ukuthi abantu bakithi bavote baphika abantu abanjengathi bavotela izano ngikhuluma nje izolo bengisemadobo north ngibizwe ngabadala kwezinye izabelo laphana bathi bayamangala bona ukuzwa kuthiwa izano PF winile ngoba ngikwanisile ukubhoda amawadi mhlawumbe angafika amathathu bathi bayamangala ukuthi izano PF winile bona kabayivotelanga izano PF njalo siyananzelela ukuthi izano PF iyenze imizamo yonke ukuthi abantu abanjengathi bengafinyeleli ukuthi bakwanise ukunqoba ezabelweni zabo sinanzelela ukuthi kube basekele kwathiwa sinqobile ezabelweni zethu bekuyabe kusitsho ubufakazi obugcweleyo ukuthi ngempela abantu bakomthwakazi bayayifuna inkululeko yabo njalo bafuna ukulwela izabelo zabo ngezindlela singathi izano PF ithethe ukhetho luka 30 July yalwenza engathi mina yireferendum ngesikhathi ukuthi hayi abantu bemathebeleni kumbe abantu bakomthwakazi basiphikile thina njengemthwakazi Republic Party ukuthi singabantu abakhuthaza ukuthi kumele sizibambele indawo zethu ezabelweni zethu sizibuse kanti njalo lokhu kuqhubekisela phambili lohlelo lokuthi sithi hayi ngelinye lamalanga sisafisa ukuzithola sesililizwe sisodwa njengabantu bakomthwakazi ngamafitshane engakutsho izano PF iqhubeke kanye iriga njengalokhu yakwenza ngo-1980 abantu bamangala namhlanje ukuthi izano PF iyariga especially abantu bemashonaland abagoqela uChamisa izano PF iqala ukuriga ngo-1980 rika ubaba uJoshua Nkomo lezaphu ngoba yaqhubeka njalo kathesi akulanto abafuna iphakame emathebelelendi yikho uthola ukuthi lo khetho lolu basinike amanamba amanamba lana besiwaphiwa ngobunizananzela ukuthi ama-candidates ethu wonke phose amanamba abo ayafanana ngabo 200 300 injalo nje
manje kungaba lobufakazi na bokubana kwaqilibezelwa kukhetho njengoba sibonile umnumzana Chamisa ezama ukuthi ase udaba lokuqilibezela kodwa aluphumelelanga kungakwaqilibezelwa yini esigabeni semandebeleni
awakulibezelwa sibili kakhulu njalo njengoba ngishilo esabeleni semandebeleni yikho okwacitshilezelwa khona kakhulu okwedlula mhlawumbe emashonaland ngoba siyananzelela ukuthi abantu bakithi kabakhohlwa lokho okwenzakala ngesikhathi sombhukazwe bengeke babe yizithutha namhlanje ukuvuka sebevotela umnangagwa owathi bona ngomunye umnyaka bangamawu afuna i-DTT ngelanga elilandela okwavuka kufe abantu abangu-55 elubani ngokunjalo fakazi kunzima ukuthi sibe labo njengalokhu sabezwa bethi bacela i-primary evidence kuChamisa ngesizathu sokuthi izethi phela angithi kuyazakala ukuthi iyingalo yezano PF nxa kwakuthwe kusithi sifuna ubufakazi izethi yayingeke ubuveze lobufakazi ngoba ubona yibo abakwanisileyo ukuthi umphumela wokhetho bawuveze usekela ibandla lezano PF njengoba sisazi ukuthi izethi lezano PF umuntu lo mfo wabo kanti njalo izethu yona leyana iqhatshwe ngurhulumende wezano PF ukuqhubeka itshontsha ukhetho itshontshela abantu lokho abakade bekuvotela
kanti manje nxa kulokuqilibezela emathebeleland south kobulawayo ke njengoba sibona ukubana ibandla le-MDC Alliance liphose lanqoba isigaba sonke sakobulawayo ngaphandle kwesinye kuphela kungakutshengisani lokhu
hawu siyabonga baba umbuzo lo nje besenza lathi post-mortem after elections njengebandla sananzelela ukuthi hayi abantu bakithi lapha eZimbabwe abalanto leyo kuthiwa ngesilungu i-voter education kabafundiswa ngokuvota abantu abaningi bavote ikakhulu lapha kobulawayo besithi bakhipha izanu ngokunjalo ekukhupheni kwabo izanu bebezitshela ukuthi ukukhupha izanu yikuvotela ukhansila kaChamisa uvotele u-MP kaChamisa ubusuvotela u-president yena lowo uNelson Chamisa ngoba abantu bebesithi bona bacabanga ukuthi ibandla elilothuba lokukhupha izanu PF embusweni libandla le-MDC Alliance elikhokhelwa nguye uNelson Chamisa kodwa-ke kusidanisile ngoba lo Nelson Chamisa ngemva kokufaka kwakhe abantu besishoneni kuma-councillors abedlula 17 awukugocela ukuthi for the first time kumbali yakobulawayo sesithole u-deputy mayor olishona abantu bakithi besebekhala betshengisela laphana esitholi kunzima ukuthi ayi thina kasifuni ukuthi sibe lo mayor kunye lo deputy mayor abavela eMpumalanga. Ngokunjalo i-voting pattern yakobulawayo bebe vote abantu nje bethi bakhipha iZANU PF, hayi ngokuthi bala amabandla anjengathi iMRP, kodwa bebecabanga ukuthi ngokuvota bevotela o-councilor, o-MP, u-presidential candidate nalo ngokunjalo bazakhipha iZANU PF. Kanti ngemuva ngale besivele sibatshela abantu bakithi ukuthi hhayi alisoze lafa layikhipha iZANU PF, ngoba iZANU PF yafakwa ngabantu abagoqela bona labo asebekuphathi kaNelson Chamisa, ngoba ngesikhathi leso abaningi abemashonaland babevele besekela iZANU PF.